Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNhlangula 2020 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Soku labantu abedlula amakhulu amahlano lamachumi ayisithupha. 567 abalomkhuhlane we coronavirus COVID-19 eZimbabwe.
Ama measures angathathwa ukuthi umuntu angabali igciwane le coronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka.
Bayakhala abathenga bethengisa imali ngokuvinjwa kwemigambo yemali esebenzisa omakhalekhukhwini.
Sisizabhatala njani kumbe sithenge njani? Ngabachasisi ukuthi kuhamba njani. Unjalo ukuthi umuntu ungaya esitolo usiyathenga lo occasional le ungathenga yini mbena usoze
umongameli Emmerson Mnangagwa wamukela ngenjabulo ukhethwa kukamnumzana Lazarus Chakwera ukuba ngumongameli omutsha wakwela Malawi. Sizalethulela ezamasiko ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Lokhu likhuphuka inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi iningi yalabo abatholakala belomkhuhlane lo ngabadabuka kwele Zimbabwe abavela kwamanye amazwe. Uhlangothi lolu luthi okwamanje sokulabantu abedlula amakhulu amahlanu lamachumi ayisithupha 567 abahlolwa batholakala bele COVID-19. Bakati kwenani leli sokwa bubha abayizithupha wathi abafika phose ikhulu lamachumi amahlanu 142 basila. Uhulumende uthi usehlole abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi ayizithupha 66,238. Uyamemetheka okumangalisa umkhuhlane lo emazweni ajiyeneyo. Isibhedlela seJohns Hopkins University City sebesedlula izigidi ezilithumi 10 million asebetholakale belomkhuhlane we-COVID-19. Sebefika phose inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 499,342 asebebulewe i-coronavirus. Kwele Melika sebesedlula izigidi ezimbili abatholakale belomkhuhlane lo we-coronavirus COVID-19. Abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 125,535 sebabhubha. Ukuze sihlaziye ukumemetheka lokunqabela umkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe, sixoxe nodokotela Xolani Ndlovu osebenza esibhedlela sempilo hospital koBulawayo. Ukhuluma lapha lomsakazo we-Studio 7 ezimele yedwa.
Ama measures angathathwa ukuthi umuntu angabambi igciwane le coronavirus ahambelana ikakhulu lokuhlanzeka. So umuntu umele ahlale ngaso sonke isikhathi egeza izandla ngamanzi alesepa, amanzi agelezayo. Uma ele hand sanitizer based on alcohol, minimum of 75% alcohol content, abe esanitizer izandla. Ngenxa yokuthi i-coronavirus yakwanisa ukuthi uyithole from ama surfaces abe banjwe umuntu ole coronavirus. So kuyabe kuqakathekile ukuthi uhlale ugeza izandla ngoba ungazi ukuthi izandla zakho zike zabamba ngapi. Bese kusiza indaba yokufaka ama face mask. Loba yiphi face mask kumbe imask elembu kumbe surgical mask uyakwanisa ukuyisebenzisa. Kodwa abezempila kahle bathi bona kungcono ukuthi usebenze abantu nje jikelele basebenzise ama mask awelembu ngenxa yokuthi kungaba le shortage yama mask ayesibhedlela ama surgical mask ozayenza ukuthi kube nzima ukuthi abezempila kahle bekwanise ukuthi besize abantu abagulayo. Imask leyi yona iyabimele igqoke ngaso sonke isikhathi. Indlela encedisa ngayo ukuvikela i-coronavirus iyenza ukuthi umuntu olayo i-coronavirus lanxa ethimula, lanxa ekhwehlela, igcikwane lana lisale kumask lingamemetheki emoyeni. Kuthi-ke umuntu oyabe engelayo i-coronavirus kuyenza kuyehle ithuba lokuthi angaba ne-contact lawa amagciwane angabe esemoyeni.
Nxa umuntu etestwa kuvele kutestwane, kwenziwani? Abanye babona zani uyahlokoza emakaleni uphuma inyembezi wenze ngumbuchayo ijekiseni
uku testa kwe coronavirus ukukabi ngizaqala ngele ethiwa yi PCR polymerase chain reaction itest leyi isebenzisa iyo leyi okuhlonywa iswap emakhaleni loba emlonyeni isiya ngemuva komlomo kumbe ngemuva kwamakhala okuthiwa yi nasopharynx le oropharynx ukuthi kutholakale nxa kulegcikwane iPCR test leyi iyabe idinga ukuthi akula ma surface antigen ayo ngokwayo icoronavirus leyo yiyo itest gold standard eyuthenjiwe ukuthi uma itholakala itest yakhona iCT positive ukuthi ukuthi umuntu lo ulayo icoronavirus isensitivity yayo kunjengokuthi ebantwini abale coronavirus uma ungaba test abangaki ezababamba yakwazi ukubamba out of 100 yakwazi ukubamba abayi 700 kuthi kulabanye abayi 300 abangakhuthwa i-test le. Bese kusiza i-test esibili ethiwa abayithi RDT rapid diagnostic test. Le i-rapid diagnostic test isebenzisa i-principle efana nale nxa uma kutestwa for i-HIV. Kuyabe kutestwa ama-antibody, amasocha omzimba, i-antibody ngama-protein aproduce ngamasocha omzimba ukuthi alwe nayo leyo coronavirus. Kusase le controversy on i-reliability yawo ama-rapid diagnostic test lawa. Yiwo lawo okutestwa khona igazi. Ngenxa yokuthi uma ingatesta positive, umuntu lo kufanele ukuthi atestwe futhi nge-PCR leke esengike ngakhuluma ngayo. Ukuthi kube lesiqinisekiso ukuthi ngempela umuntu lo ulayo i-coronavirus. Njalo ukuba positive kwayo i-rapid diagnostic test leyo akutsho ukuthi umuntu ule coronavirus icho ukuthi umuntu lo uke waba exposed to i-coronavirus usengabe elayo kukhathesi kumbe usengabe esesilile kodwa ama-antibodies asala elokhu ekhona emzimbeni
kulabantu abangena emabhasini kulabantu abayenza konke okutshiyeneyo abayindawo eziminyeneyo kumbe nje nxa umuntu ezihambela igciwane elalo liyaphuma phela lihlala kanganani
I-evidence yalokho ilokho intshintsha ngokuntshintsha ikuthola even le World Health Organization intshintsha ama-advice yabe lokhu yanika ama-countries regarding i-issue ye-COVID-19 ngoba siyazi ukuthi kuqala baqalisa besithi ama-maski awalandaba wasekuthiwa hhayi ama-maski kufanele ukuthi umuntu wonke ayigqoke i-maski because of the changing evidence. I-COVID-19 ayithwalwa emoyeni per se. I-COVID-19 ithwalwa kuma droplets. So kunje ukuthi uma uthimula i-virus liyabe likuma droplets alokhu okuthimulayo wena. So i-droplet lingamanzi, alisoze lihlale emoyeni isikhathi eside. Kodwa it can be several hours. Ukuthi umuntu engathimula in a room aphume wena ungene khonapho. You stand a chance ukuthi uyithole.
UDokotela Xolani Ndlovu usebenza eMpilo Hospital koBulawayo. Uqoqele umsakazo weStudio 7 njengomuntu ozimeleyo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola lenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Bayakhala abanye abantu ngokuvinjwa kokunye okusetshenziswa elizweni ekuthengeni lokuthengiseni imali, impahla lokunye okuthiyeneyo okwenziwe libhanga le Reserve Bank of Zimbabwe. Kodwa kulabanye njalo abathakazelela okwenziwe libhanga leli besithi besokuthengiselwana imali yelizwe liyakwamanye amazwe ngendlela ezingaqondanga ezibhidliza umnotho welizwe leZimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
ibhanga leli livimbe imisebenzi yabantu ababizwa ngokuthi ngama-agents labama-merchants esithi kulabanye abenza okungaqondanga. Uhulumende wabika ngolwesihlanu ukuba sekuvinjwe yonke imikambo yokuthenga lokuthengisa impahla kusetshenziswa omakhalekhukhwini kanye loweZimbabwe Stock Exchange, kodwa ibhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe litshele uZulu Izolo ukuthi labo asebevinjiwe ngama-agents lama-merchants abasebenzisa omakhalekhukhwini ekuthengeni lekuthengiseni imali lempahla. Omunye walabo abasola okwenziwe nguhulumende ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
Lokho kukhulunywa yi-Reserve Bank of Zimbabwe, hayi kungathi kuyasiphazamisa sikuzwisise ukuthi bathini ngakho. Kodwa nxa sesikhuluma ngokuthi bathini kanti sesizabhadala njani kumbe sithenge njani, ngabachasisi ukuthi kuhamba njani. Unjalo ukuthi umuntu ungaya esitolo usiyathenga lo le-occasion le ungathenga yini kumbe na usoze.
Bayakhala abantshintsha imali emikambo yensitha ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Omunye wabo ngumnumzana God Knows Chikuni.
Lento eyenziwe ngugovernment yokuvala ama-online transactions isifake enkingeni. Yes, yazi ukuthi into eyenzayo ivumelekanga kodwa ayikho enye indlela. Imisebenzi ayikho, ngapha siyaqanjelwa ukuthi yithe siyenze irate yemali ukuthi ikhwele, kambe singaba lamandla okwedlula igovernment.
Lokho kusekelwa ngumnumzana Wilson Ngoma ophila ngokuthenga ethengisa imali.
Indaba ye-inflation ayibangelwa ngumuntu otshintsha imali, but ibangelwa nguhulumende owehluleka ukurana ilizwe.
Ungoma uthi okwenziwe nguhulumende kuzaphazamisa abantu abaningi kakhulu eZimbabwe.
Lingakhulumbula kuhle kuhle, uhulumende uthatha 2% kwi-every transaction eyenziwa ngala ama-platforms okuthumeza imali. Ye, kungaba nzima ekuqaliseni kuyithi sitshintshe izimali, kodwa sizasebenza lokho okukhona ngoba imali vele yona isuka e-bank. So as long as okay vule ama-bank, sizasebenza lokho okukhona.
Umnumzana Efincube, umcebisi wezokukhankasela amalungelo abathengi, uthi uhulumende ulwisana lezinto ezingekho.
Inyathelo le-RBZ linyathelo elilahleke kakhulu ngokuba balwa lalokho okungelacala, balwa le-ecocash, balwa le-one money, balwa le-telecash. Inkinga iku-corruption, inkinga ikushoteni kwe-foreign currency, inkinga ikwezomnotho ezikwileyo, inkinga ikwezepolitiki ezingamanga kahle.
Uncube ukhuthaza uhulumende ukuthi akhangelane lenhlupho zikaZulu, hathi lokhu akwenzayo.
Ukuvala yona kuyase kumise impilo zabantu bangene phakathi kosizo olukhulu. Uhulumende kangayingeni lento, kangayenzi leyo nto, kahamba ayekwenza into efaneleyo, alwisi corruption, alungise ezepolitiki, alungise umnotho.
Kodwa umnumzana Tafazi wamgwadi okubandla lezanu PF uthi uqondile okwenziwe nguhulumende.
As a party, we are quite very much elated by this decision that has been taken at the right time to ensure that
siyasijabulela thina njengebandla isiqumo esithethwe ngenjongo yokulungisisa ukuganga obe sekusenzakala kwezimali elizweni. Lokho obe kusenzakala kusetshenziswa indlela ye-ecocash, kakhulukazi i-ecocash, netcash nabo-telecash. Bekusenza kube le mali engaziwayo ukuthi isuka kuphi kuma-accounts lawa. Kungakho thina njengebandla sijabule kakhulu ngalesi sigqumo esesithethwe.
And this is why the party is quite very much impressed.
Umgwadi uthi abantu kumele bemukele okwethulwe nguhulumende ozama ukuvimba ubuchapha obenziwa ngabadinga imali ngamehla bomvu.
The suspension thereof must be applauded by all sober thinking Zimbabwe.
UZulu laye kumele akwamukele lokhu. Siyaziqhenya thina njengebandla njalo siyalisekela ngokugcweleyo leli nyathelo eselithethwe nguhulumende labe-RBZ kanye labo kugatsha lwezemali.
The Minister of Finance in particular in ensuring that the discipline in this sector.
Kulabantu abaningi abathi inyathelo likahulumende lizaphazamisa impilo yabantu eZimbabwe. Abantu ababizwa ngokuthi ngama-money agents yilabo akade besebenzelana labamankampani abomakhalekhukhwini ukusiza uZulu ukuba athumele kumbe athole imali bahlawulelwe. Ama-merchants zindlela ezisetshenziswa ngamankampani amakhulu athengisela uZulu impahla. Abantu bayihlawulele nge-ecocash, kuvele okuthiwa yi-merchant code. Amankampani la anje nge-Zimbabwe Electricity Supply Authority lamanye kanye lamakhansili
Okwamanje sokuvunyelwa ukuthi kuhlawulelwe ngemali engedluli inkulungwane ezinhlanu zamadola eZimbabwe, 5,000 Zimbabwe dollars, kubikwa ukuthi uZulu uzaqhubekela phambili esebenzisa lezi ndlela njengenhlala yenza. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwabanye amazwe ngamafitshane. Umnumzana Lazarus Chikwera webandla eliphikisayo eleMalawi Congress Party usegcotshwe ukuba ngumongameli wakweleMalawi. Unqobe obengumongameli wakweleMalawi umnumzana Peter Mutharika kukhetho lukamongameli olwenziwe ngolwesibili. Umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko ebulenjini bokuxhumana obeTwitter esamukela ngenjabulo ukukhethwa kukamnumzana Chikwera ukuba ngumongameli omutsha wakweleMalawi. Ngoba manje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
wenziwe manje.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhlasi xoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabinyana Ngwenya. Usitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo xa sikhangela umkhuhlane weCOVID-19. Baba Ngwenya, siyakwamukela uhlelo.
Yebo, ukuthi umkhuhlane lo okhona weCOVID-19 sesihambile. Saziga. Lapho sifika khona sifika eDula, sihambile eDula, sahamba enjelele, sahamba kojabu. Ijabu lawo la indawo eseDula khona ngale, la indawo yamasiko. Sahamba ke saya enjelele, saya entabeni emnyama, saya komanyangwa. Isuka komanyangwa sakonebane gogwe. Namhla sivelela eGreat Zimbabwe lapho kade siyeqhithisa khona ukubika ukuthi umkhuhlane wona lowo awuphephuke ungaqeda abantu njengalokho okwenzakala kwezinye indawo. Yikho simukelekile kakhulu kulezo ndawo lezi nduna sizibikele ukwenzela ukuthi kuma roadblock sedlule kuhle singaze sahlupheka. Asizange sehlupheke incwadi siziphiwe zinduna zama-ofisi ka-DA i-district administrator. Yikho senza into esemthethweni.
Ye, singathi nxa sikhangela beliba ngaki khonapho ngobani labo zibani kade bekhona khona?
Hayi, ukuqamba amabizo ngabaqamba kodwa-ke nabenhlanganiso ye-International Traditional Leaders Association.
Ye, singathi-ke nxa belibika khompana belibikani? Belibika emadlozini? Belibika kubani?
Angithi silama-traditional leaders abagcina izindawo zonezo enjelene eDula langaphi ngaphi kubikwa kibo. Ngokuvele kubikwa lakudala nefreza eyayiqeda abantu yabikwa khonani, nentethe ezazisidla amasimu zazibikwa khonani. Yikho besisenza into yona le eyayivele isenziwa kudala ukuthi abantu bengaphuphushwa umkhuhlane wonalo okhona.
Singathi liyemukelwe njani njalo kade belemukela ngobani?
Semukelwe kuhle kakhulu. Abakade besemukela yibo abagcina izindawo zethu zamasiko lapho kuqelwa khona izulu, lapho kubikwa khona imikhuhlane. Abagcini balezo ndawo yibo kade sibalanda bebika nabo ukuthi into enjalo yayivele ibikwa nxa kulo mkhuhlane oqeda abantu kwenzeka ukuthi unqundeke.
Singathi-ke ubona ngani kuhambe kuhle yini, kuzalunga yini umkhuhlane lo unqunde?
Ye, mina ngibona kuhambe kuhle kakhulu ngoba semukele kuhle kakhulu la kuma roadblock lamapolisa langezingwalo zona lezo ebezilotshwe zinduna nama-DA ukuthi kakuye bikwa into enjalo. Yikho-ke hhayi sithemba kuzanqundeka. Yebo, kambe abantu bazakufa kodwa usoke kube yikho lokhuyana esikuzwayo kwamanye amazwe.
Ake ngithathe leli thuba ukuthi ngibonge ubaba uDavid Mkhavenyana Ngwenya, inyanga elodumo. Sibongele kakhulu ukuba lawe baba Ngwenya kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Sinethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayo.
Soku isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Hobe.
Yebo, mthwakazo muhle Zimbabwe muhle. Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo sixoxa lo sakhulayo olwela ilungelo loluntu kwele Zimbabwe osanda ukuqala uhlelo olungaphansi kwesihloko esithi Water My Roots. Esijonge ukuthuthukisa izakhamizi zenkulumane ukuze bathole amanzi lula. Uhlelo silonkosazana Mantate Mlotshwa. Mantate, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshele okunengi mayelana ngohlelo lwe-Water My Roots.
Ngiyabonga Mike. Uhlelo lwe-Water My Roots campaign luyindlela engidecide mina ukuthi ngiyisebenzise ukucelebrate my 25th birthday. Ngikhangela ukuthi the words Water My Roots ikhuluma ngokuthelela impande zakho. So kimi bengikukhangele njengendlela engingathelela ngayo or give back to the community eyangikhulisayo. So I am rooted enkulumane koBulawayo, kulapho engazalelwa khona, kulapho engakhulela khona. So iWater My Roots campaign is a fundraising campaign ekhangelele ukuthi si-raise imali yokudrilla a borehole enkulumane. Problem yamanzi koBulawayo is affecting a lot of people. Dingakala ukuthi kube la ma solutions are sustainable, ama solutions are very practical, not ukuthi sibe sikhuluma kuphela ukuthi kule problem yamanzi iaffects abantu in this way or the other, but sikwazi ukuthi what practical solutions are we bringing to the communities that are affected by this water crisis.
Ubona ngani uhlelo lolulakho ukusiza izakhamizi zenkulumane okwesikhathi eside na?
Mina ngibona ngani uhlelo lolu lungasiza kakhulu abantu benkulumane ngoba i-water crisis njengoba ngingakhuluma it's actually a very big issue. Uzakuzwa kuthiwa eluvevu kulabantu abafayo benatha amanzi. Not just that, it's also about ogogo abantu abagulayo nxa amanzi engekho for 3-4 days bawathatha phi ukudrilla i-bore. It actually offers abantu a solution ukuthi sebengakukha amanzi ku-bore nxa amanzi engaphuma ethephini for 3 days. So I think ukuthi uhlelo loku lungasiza kakhulu ukuthi abantu bekwanise ukuba ne-solution to the water crisis.
Singakavalelisa abalaleli Mantate, awusitshele abafisa ukuxhumana lawe ukuze bathole ulwazi oluthile mayelana ngalolu hlelo bengakuxhuma njani?
Mina engingakutho particularly to abantu abatha because lami ngumuntu omtha ukuthi lapho esivela khona, lapho esikhuliselwe khona, lapho kulempande zethu kuqakathekile ukuthi uNkulunkulu maye sibless as we rise in life, we give it back to those communities as a reminder of ukuthi la sikhulisa siyabonga. Abafisa ukuthi bexhumane lami or abafisa ukuthi be donate to i-campaign nalei Water My Roots bengangithola ku 0783962848 2. Ungahamba ku Facebook udinge uMantate Mlotshwa uyangithola khona. Aba ku Twitter labo ungangidinga uMantate Queeneth ku Twitter. I would appreciate ama contributions particularly in terms of imali because that's what we're trying to raise, but also on Facebook you can just get my poster and share it around so that other people can be a part of the campaign.
Hayi sikuzwile kahle Mantate, siyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Ontanga asiphumeni ngobonengi bethu siyosekela phela omunye wethu. Kuwe Mantate ngithi happy belated birthday. Zulukandaba, sesifikile emaphethulweni ohlelo namuhla. Sohlangana ngolwesibili uhlelo lwabatsha, uhlelo D-Connection 8 to 9 PM lapha emsakazweni we-Studio 7. Ofisa ukuxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Kwaneloko namhla olivalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Bye bye.
Sibonga kakhulu jakelisa khulayo uMike. Sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu.
Yikudibana kuhlelo vuselela umoya
igama lami ngontungamili Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Sibanda. Ngiyakwamukela kuhlelo umfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli bethu namhlanje kusihlwa. Ngikhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje bengifuna sikhulumisane ngodaba lomkhuleko. Ngiyazi ukuthi amavandla amaningi angene phakathi kwesikhathi sokukhuleka. Bengifuna sikhangele lolu daba. Sibala lapha kuJakobe chapter 5 iverse ye2 ngiqalisela ku16. Ithi yona, ngakho ke vumani izono zenu omunye komunye likhulekelane ukuze lisiliswe. Umkhuleko womuntu olungileyo ulamandla kakhulu. UElijah wayengumuntu njengathi nje, wakhuleka ngokuqotho ukuba lingani kalinanga emhlabeni okweminyaka emithathu lenyanga eziyisithupha. Wabuya wakhuleka izulu lana lomhlaba wathela izithelo zawo. Ngakho ke mfuna ukukhuluma ngodaba lomkhuleko. Ngathi mina umkhuleko unjengegazi phakathi komzimba womuntu, umbunjengamanzi. Akula muntu ongumKristu ongaphila engakhuleki. Nxa ungumKristu ungakhuleki, kuthi ukuthi impilo yakho lobudlelwano bakho loNkulunkulu abuyindawo. Njalo nje kuthi ukuthi abukhulanga, kuyabe bunjengesihlahla esesibunile nje esingathelelwa amanzi. Isihlahla esigcina siwoma singabi lempilo. Umkhuleko ke unjalo empilweni zethu. Kanti njalo umkhuleko wenza ukuba uNkulunkulu asenzele izinto esizicelayo. Nxa sikhangele lapha uJakobe uyachasisa uthi yena into yokuqala edingakalayo nxa sikhuleka sikhuluma ngomkhuleko lukholo. Uyakholwa wena na ukuthi uNkulunkulu uyakuzwa nxa ukhuleka, njalo uzakwenza lokhu ofuna ukuthi akwenzele khona. Usingabala ngale kuqaliseni uJakobe uyakhuluma kuma chapter okuqala ukuthi umuntu vele othandaza ethandabuza kayi kuthola lutho kuNkulunkulu. Ufanana nje njengamandla solwandle ukuthi abe vunguzwa ngumoya aye ngapha aye ngale, katholi lutho kuNkulunkulu ngoba kakholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla okumenzela lokhu abe ekuthandazele khona ukuthi akwenze. Okwesibili siyananzelela lapho ukuthi uNkulunkulu kumele siye kuye sinjalo nje, singacabanga ukuthi kulenye into kumele yenzakale, kumbe kumele ngikhwele phezulu kwentaba, kumbe kumele ngigqoke ngenye indlela, kumbe kumele ngenze olunye lutho. Konke uNkulunkulu afuna thina sibe ikho khona wasenzela uJesu. Ngakho ukulunga kwethu kukuJesu, ukupheleliswa kwethu kukuJesu. Kuthi ukuthi nxa wena usiza kuNkulunkulu ubuya ngaye luJesu. Ungeke wazibuyela wethu ta mina ngile msebenzi yami emihle, kumbe unikele impahla, kumbe unikele imali echurch, kumbe wenzani. Hatshi, ubuya kuNkulunkulu ngokulunga esikuthola kuJesu Kristu. Ngakho ke siza ngoJesu, akula elinye ibizo ongalibiza elingeza ukuba uNkulunkulu alalele lolu daba okhuluma ngalo aphandle kwegama likaJesu Kristu. Yikho lapho uJesu esifike esiphambaneni wathi yena sokuphelile. Wayesitsho ukuthi useqede yonke into, usebhadale konke, senze konke okudingakalayo ukwenzela ukuthi umuntu ahlanganiswe loNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni bazalwane, bakhona abangezwa kuhle abalemkhuhlane namhlanje ngifuna ukulithandazela. Ubambe lapho ozwa khona ubuhlungu. Asithandazeni baba ngegama likaJesu, ngiyakhuza yonke imkhuhlane lakho konke ubuhlungu abantu bakho abaphakathi kwakho, kumbe zingqondo udidana kwengqondo, kumbe ngumzimba obuhlungu, kumbe ungabe kuyinto umuntu afuna ukuthi yenzakale iguquke. Ngiyathandaza igama likaJesu uba uNkulunkulu ambenzele lokho abakufisayo. Nxa kuyimkhuhlane siyayikhuza, akube lokuphiliswa lokusiliswa ngegama likaJesu. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi useni Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Singaqhibi uhlelo lethu lalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Sokulabantu abedlula amakhulu amahlanu lamajumi ayisithupha abahlolwa batholakala belomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Silugqiba lapha uhlelo lethu lwalamhlanje olivalelisayo ngokipstuwe ngisithi asihlanganele ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.